Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 2 kuzivandlela 2020 nguthungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, udaba lwezidlova ezaziwa ngokuthi ngamashirogwi soluhluphile elizweni. Ikansili yakobulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lwabasakhulayo abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi abahlala behlasela otsheketsha lwesatshelwa ukuthi lungasabalala kube lomonakalo omkhulu nxa uhulumende engekela ukungenela alulungisise ngokuphangisa. Lokho kulandela ukubulawa kwepolisa ngabasakhulayo laba abahlasela behlome ngenkemba amahloka lezinye izikhali. Amapolisa athi asebophe abasolwa abangamachumi amabili phezu kwesehlakalo lesi. Amashirugwi la abikwa esegcwele endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lapho okugejwa khona igolide. Abikwa esenza ubudlwangudlwangu obufana lokubulala, ukudlwengula abesifazana lo kubulala izifuyo zabantu bezindlela. Lanxa kulabanye asebebotshiwe, abanye bathi amapolisa akhanya engawuqinisi umkhankaso wokuqeda lolu dubo ngoba kucatshangelwa ukuthi abatsha laba basekelwa iziphathamandla zikahulumende. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi senkabazwe kwesinye isiqinti esisihlaselwe kakhulu ngamashirugwi umnumzana Albert Mhlanga olilunga njalo le-MDC.
Lawa majaha laba abangamashirugwi sebethwalise nzima abantu okuyikuthi la mapholisa ubontu bayabayisaba, abanye sebeze becwa ukuthi hhayi ngako uyadingwa amasosha hlangane labo laba amashurugwi. Kodwa into engidanisayo ukuthi ngabafana nje abancane ukuthi nxa engela bhanedi leyo kumbe ingqamu, hhayi ngumuntu ongambamba njengengalo iphosele katshanani, ngoba ngengaba selwagwele okusogwala lakho ngabona hhayi bayahlupha sibili. Yenduna la isogwala ike yakhuluma ngabo yathi ukuthi ngabantu abahluphayo, kodwa wathi bahlupha kakhulu esigabeni ukuthiwa kuwuna ukusogwala khonapho nakade lami ngikhona. Mina into engikubonayo ngamashurugwe lawa kukhanya ngani i-government layo iyabayekelela, kumbe kungenzeka ukuthi njwana abakhulu abanjengama-members of parliament kwezindawo balama-mine lama-ministers abalama-mine kungabe kungabafana babo besenzeleka ukuthi nxa betshontsha nje i-gold kungabi lomuntu osondela kubo, babe ngabantu abayethuselayo. Ngokungananzeleli ukuthi bake bahlupha khona eshurugu kankhona kwaze kwathunyelwa amasosha, hhayi kwathi kwangadini. Kodwa nxa ngithe ngihambela endaweni zeshurugwe khona ngale, ungababuza abeshurugwe bathi hhayi ngabantu abasuka eDlombe, abasuka eKhwekhwe, abasuka eNyati, basuke khona ngale sibehlupha besiza ngapha konke indawo yonke kodwa bengasuki eshurugu. Bathi shurugwe nje ngoba kulibala lapha abaqalisela khona umsindo.
Sike sezwa kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kuthiwa khona esigabeni seMatch South, eMatabeleland South, lakho bebethwaliswe nzima abantu. Usuke wakuzwa into?
Labana ababehlupha eMatch South labo labo kwaba kungabantu aba-organize, ngoba nxa bona babesitsho sebethe bayenza umonakalo njeyana bathi bona babeqaliwe kwathiwa isibo bantu bakhonapho. Yikho-ke bayabuthana-ke ngamaroli besuke emashonaleni. So kungani abantu bemathebheleni babesithi hhayi kabafuna abantu bemashonaleni bezomayina endaweni yabo? Okuyikho sonke sikukhangeleyo ukuthi abantu bakuyona leyo ndawo kababhenefite kukhonokho kukhona. Hhayi labana-ke babephambanisile ngoba babesuka kajani ekhweto khona-ke besiya eGwanda besiyahluphana labantwana abazalwa khona. Lapho-ke kwakuright ukuthi hhayi babasusele amange bavela kuba
manje ngezinye indlela kuthi ukuthi behlukene yini bona labo ababe khathaza eMathebeleland South lala amashurugu yakhona la
amashurugu kwehlukene ngoba bayimhlobo abanye ngabakithi esindebeleni abanye ngabesiyonini njengoba abantu bangkhona abanye besuka eKhwekhwe basuke eJonde abanye basukelwa kwelo lapho kukhunywa khona isindebele so basuke bahlangana plus ishurugu khona ngale kulabantu abanye ngabesindebeleni bayehlukene ke labana ababehluphe eGwanda ababekhuluma ngesishona ende kukhanya ukuthi basuke emashona yikho ke labo hayi babengafunakali lathi kasi bafuna abantu abanjalo kodwa labo amashurugu kufanele bahlaliswe phansi bakhuzwe ngobanye abantwana ngabantwana besintwini sibili abafuna ukuvuka ubhofu
sesike sezwa phambilini kuthiwa kwakulabanye njalo ababethiwa yi-Al-Shabaab ababevela endaweni zabo Khwekhwe yibo yini amashurugu kumbe sokulamaxuku amaningi atshiyene
labana abeKhwekhwe bayixuku elilodwa bakhona ngale ngoba bavela baqalisa kudala vele behlupha njengoba ngisitsho nje ukuthi hayi isandla sikhona esama-ministers ungakhangela ukuthi ama-MPs akhona ngali labana abafana bona labana abahluphayo ngesikhathi nxa sisenza ama-election yibo futhi abaphinda bahluphe besenza udlakela and sebeqeda i-election sebehlupha futhi abantu ukuthi bangasondeli lapho kuthe kwavuka khona igolide
Umnumzana Albert Mhlanga uhlala enkabazwe njalo ulilunga lebandla leMDC ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekobulawayo. Ikansili yakobulawayo ithi izasungula inhlelo ezintsha zokudinga imali lonyaka ngoba izakhamizi zisehluleka ukubhadalela indleko zazo. Likansili iyehluleka ukubutha izibi ngemfanelo kanti njalo ivalela izakhamizi amanzi okwamalanga amaningi elandelelana ngezizathu ezitshiyeneyo. Umeya walelidolobho umnumzana Solomon Mkuni uchazisele uStandikile Mhlanga weStudio 7 okunengi.
Sizokhangelela emnyakeni ka-2020 ukuthi singasathembeli abantwini bakithi ukuthi babebabagijimisa idolobho kodwa sesikhanga ukuthi sibe lezinye inhlelo ezingathi ngama-revenue streams okuphathisa izakhamizi ukuthi lazo lokho zokubhadalayo lathi sibe kubhizinisi uzananzela ukuthi ingwebo okwamanje lonyaka zingathi ngokuqala ukuthi isimile i-dividend iyenze i-profit so sikhanga ukuthi eminyakeni olandelayo ngama-strategies ofakile amatsha ebhizinisi izaqhubeka isiba nama-profit ibananzela ukuthi kudala lakudala ingwebo yayincedisa laphanda laphana ukuze idolobho liqhubeke linika amasevisi ebantwini sikhangele njalo ukuthi siyenze inhlelo ezinjenge-parking management ezingathi ngesilungu automated ukuthi angcono sithathe imali kunandaba abakwanisayo ukubhadala phela vele umuntu okubhadalayo okwanisayo ukubhadala kumele aqhubeke ebhadala encedise laba abangakwanisiyo so sikhangelewe inhlelo ezinjalo ezokuthi izakhamizi singazikhami kakhulu ngamabhajethi asindayo asitsho ukuthi izakhamizi asabhatali sitsho ukuthi izakhamizi njengoba zehluleke lathi njengokhansili kasize ngeminye imisebenzi esiyenzayo ezenza ukuthi ubuhlungu lobo obezakhamizi kube ngcono ikananzela ukuthi kathesi iparking yethu kayila le mshini eyamanjemanje esingayithi i-IT nesilungu baningi abangabhadaliyo iparking yankhona so sikhanga ukuthi siyenze i-automated kube le mshini yokuthi imoto yonke epakayo iyabhadala ngoba lokho sikusebenzisa kathesi okwamaphepha lokho okwamabhuku okuthi amapholisa kamasipala ahambe ebhoda ekolotha imali ezinye imali ngenzakala ukuthi ziphelele ezikhwameni zamapholisa kamasipala asitsho ukuthi kokwenzakalayo but sithi ukuthi kumele kube ne-system ezayenza ukuthi imota yonke epakayo kobulawayo ibhadale.
Uhlupho lwalabo abathengisa izitaladini ngokungekho emthethweni kodwa kusobala ukuthi abala enye indlela yokuziphilisa kukhona yini okunye idolobho eliza kwenza ukubona ukuthi labo bazuza lezo ndawo
ngendlela esikhangelayo esandekile ngoba kunje uhlupho lokuthi akula msebenzi yalwayo kodwa-ke phela kumele izama ukuthi siwubhalanse lokugcina idolobho lihlanzekile ngoba uBulawayo waziwa ngokuhlanzeka kwakhe siyazama ukuthi senzelani lamapholisa kahulumende ukuthi labantu laba basithengisele endaweni sibafakele zona ukuthi bathengisele khona. Kodwa sabazwisisa ukuthi kwezindawo lapho esibafaka khona kungabe kungadluli abantu abaningi, kodwa ke idolobha kumele kulande sonke nalabo abathengisayo ukuthi idolobha liyigcine lihlanzekile.
Kulo hlelo lolwana olokwabela abaswelayo labagugileyo impahla nesikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund.
Ye, hayi uhlelo lukuhamba kuhle kakhulu, ukuthi nje sisuke sabe ingani japhuza ukuthi siyabele lokho esikutholile. Kodwa-ke bekungakayineli, yikho-ke sithe thina sikwenze nxa abantu sebevela kuma-holiday. Kuzananzela ukuthi amakampani amaningi ajwayele ukusincedisa okwalo nyaka amanye abhangisile ukuvala okuthi sikhane ukuthi nxa bephenduka bazafaka khonokho ababekuthembisile, asingathi ama-pledges ngesilungu. So kunjalo sinanzela ukuthi kufanele ukuthi nxa bephenduka sesibuthanisile konke khonokho esikuthiwe nakhonokho esilakho esesikutholile ngesikhathi somsekhefu, sikuhlanganise-ke sizabe busuku-ke sidistribute kwalabo abafanele ukuthi bathole lelo sizo.
Umnumzana Solomon Mkoni ngumeya wakoBulawayo ubexoxa ecingweni losithanekile Mhlanga weStudio 7. Iningi lithi uhulumende kumele asebenze gadalala avuselele umnotho njalo asungule imisebenzi lonyaka ukuze kuqedwe ubunzima obebukhona ku-2019. Kubika intathelizindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Amasosha eZimbabwe abulala abantu abambala ekuqaleni komnyaka eHarare ababetshengisela bekhonona ngokukhuphula kwentengo yamafutha ezimota. Bakhala njalo ngokufakwa komthelo wokuthenga lokuthengiselana kumakhalekhukhwini osilinganiso sokubili ekhulwini obizwa ngesilungu ikuthi yi-2% electronic money transfer. Abantu bathi lokhu kumnyama phambili ngoba akubonakali ukuthi uzakwenzani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze abantu baphile ngcono ngomnyaka ozayo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwedola lemelika leya kwamanye amazwe. Incwethu kezomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi lokhu kwadani abantu abaningi.
Saqala thina sisizwa ukuthi sesilama-nostro lama-local RTGS accounts usitsho ukuthi izimali zethu sizigcinenga angama-US dollars wonke abe ngama-RTGS. Sabona njalo ukuthi asisavunyelwa ukuthi sithenge kumbe sithengise ngama-US dollars ngoJune. Kodwa abantu baqhubeka besuza ama-salaries awama-RTGS dollars, kodwa i-value yangkhona kumbe ngathi amandla awe-RTGS abesehla kakhulu.
Uthi le ndlala ibambe abantu emadolobheni nemaphandleni lonyaka. Kuthi-ke njalo abanye abantu babhekane lezulu lesiphepho Cyclone Idai elabulala abantu abaningi lakhukhula le mizi emanikhaleni.
Uzabona ukuthi kwaba le cyclone Idai, sabona njalo ukuthi izulu kanikani ngendlela esikhangelele ukuthi lakhathesi izulu liyabe selinile kakhulu, kodwa umpalakazi izulu alinanga kakhulu uyachisa ikhisimusi lo mnyaka omutsha uyabe uchisa njalo. So ngibona njengani into ezinjengalezi zenza ukuthi isifuyo eziningi zife ikakhulu inkomo zafa emathebeleleni.
Abanye abantu abanjengomnumzana Decent Bajila bakhala ngokukhahlanyezwa kwelungelo likazulu eZimbabwe.
Umnyaka ka-2019 ubungumnyaka esingawuchaza njengomnyaka wobugcwele izididi. Sisukisela ngoJanuwari 14 lapho kube khona lokutshengisela kwabantu okudala ukuthi kubotshwe amakhulu lamakhulu abantu izizalwane zaseZimbabwe abaningi bebotshwa bengelacala. Sesiya phambili njalo futhi kulezi dididi ezenzakeleyo ezokuchiwa kumbe ngithi ukuxabana lapho umkabo okwenzakale ngabasekeli bakamongameli bobabili uMohadi loChiwenga. Nxa usiya phambili sibelo kuma-currency changes amathathu ngomnyaka owodwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Steven Spanda osole kakhulu ukuthunjwa kwabantu abafana lodokotela Peter Magombeyi okhokela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association abalokhu bekhalala umsebenzi befuna ukukhuphula iholo labo njalo kuthenga amaphilisi lemitshina yokusebenzisa izibhedlela zikahulumende.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2019 lobungaso umnyaka adumuhle kakhulu singakhangela ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu kuzwe kakhulu abalela amalungelo abantu. Ama demonstrations abhaniwe abantu bachaya kakhulu. Dr. Makhumbeze bamthumba. Ekugcineni kwaba le drama, ZANU-PF drama as usual. Umelishiwe enkasibemphophile ngesikhathi sithi silwela ilungelo labantu besifazane. So ngathi nje umnyaka ka 2019 akekho into engathi inhle yenzakeleyo.
Omunye njalo ukhala ngokwenzakala lo nyaka umnumzana Siphamandle Dube.
2019 ndoja ubele ukhona ubenzima kithi siphile nzima ngoba ukudla kuyasilela kakutholakali imali kayitholakali into eqalayo ke imali kakula ukuze sithole ukudla kunzima leso kusithi nxa kuthiwa kuyaphuka ukudla sokukhethwana ekukhethaneni kumbe ngamabandla kumbeni kuyini asikwazi kuthiwa idlala apho ebotshelwe khona so indlala embi ludubo olubi njengathi esingela msebenzi siyahlupheka kakhulu ngoba le magodini ingadubuka egodini kuvela abantu bakhatshana la mabutho abuya kakhempe khonapho iziphele
kodwa umnumzana Mnashe Mduza oyibandla leZANU-PF uthi kumele abantu babekezele ngoba uhulumende ufuna ukuvuselela umnotho welizwe.
Ever since Operation Restore Legacy ka-2017, iZimbabwe sekulelizwe elivulekileyo, sekulelizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe, akusela kwesaba esasukubona kudala lokhuyana okwakusithi abantu wawusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole uhulumende. Khathesi siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo, besola lapha abasola khona, belungise lapha abafuna ukuthi kulungise khona. Kutshengisa ukuthi i-Operation Restore Legacy ngezinye zezinto eyazilungisayo lezo. Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uvulile imkhonomi ukwenzela ukuthi laba abalemkhonomi abalento zabo ama-business ababaranayo bebe lethuba lokuthi besebenze kungela zandla zikahulumende, kungela zandla ezelizwe kumbe izandla ezestate ezibambayo eziphambanisa into zabantu. So sokuvulekile ever since.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizaqinisa umkhankaso walo okudinga usekelo emaphandleni lonyaka. Umsakazo we-CNN International wona uthi uZulu weZimbabwe ubhekane lobunzima njalo lonyaka ngenxa yendlala lokutshabalala komnotho. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli. Ngiyabonga mangabe ngizozwakala nami emoyeni. Igama lami nguDonald seJohannesburg. Ngisacela ukubuza lapha abasakazi ukuthi akekho yini omunye umuntu kuzana ongasuye ugawule yini bantu? Ngoba angithandi into ahlala ayikhuluma la. Abantu abafana nabagawule laba abahambisa ubucebi mhlambe bona phambili, abahambisa izwi phambili. Inkulumo zaka azilungelanga isimo saseZimbabwe. Ungathi ngomunye umuntu ongekho nje vele kwakhona lapha eZimbabwe. Siyasokola nje sigcwele emazweni nendaba abantu abafana nalabo. Akekho yini umuntu omunye umuntu ongakhuluma ngcono kunogawule? Nisize basakazi, yini sifunela abanye abantu mhlawumbe abangakhuluma? Kukhona abantu mhlawumbe abangcono abanengqubekela phambili kuzana, hhayi abantu abogawule abathengiweyo laphayana.
Linjani beStudio 7, linjani bantu benkosi? Satsha Zimbabwe. Angazi ukubana ezulwini siza kutsho kunjani. Satsha ngalubaba. Kambe khathesi kunje indlala ingaka. Thina okuthiwa sebe MDC asinikwa ukudla. Bazathi ukuzinika ukudla, bathi ukuzinika inhlanyelo, bathi ukuzinika ifertilizer. Kokuphela baziphinde wena uzabe lokhu usichiwe emuva kuthiwe laba asatsha thina sesifile thina sikusikonjini eliwagwelo ha kunzima bakithi. Angiyazi wathi mina ukuthi ngowathi bani. Kuthiwa ngowathi 5. Asesizwile shuwa baze kholela bona bodwa bakukhangela bathi lo asuye wele wakithi lo. Asesizwile bantu benkosi. Ungane lingasizwele sizilathi lisiniko kokuhle.
Salvonani basakazi be Studio 7 lani balandeli be Studio 7. Mina ngikhuluma ngobuhlungu engibuzwayo ngento ekhulunywa ngubaba lo abathi ngigawule. Kodwa ubunzima ubuthwele ngabantu abasekhaya, abantu abasezimbabwe akabuboni, akabuzwa. Ngoba lo baba lo mawubhekile kahle kahle umethe izinkwa zeZANU PF emlonyeni wakhe. Uyesaba ukuthi uma engakhuluma iqiniso izinkwa zeZANU PF lezi ezisemlonyeni wakhe zizowa. So that's why ekhuluma kanje. Abantu bagcwele emazweni namazweni, abantu bafike ekuseni bengazange basabuya emakhaya bengazange besabona imindeni yabo bephanda emagangeni. Kodwa ayekhuluma kanje ngoba mayekhuluma ummamele ngathi ngumuntu omdala, kodwa hayi into ayekhuluma ibuhlungu.
Balibonani balaleli Witness lo wakomasuku esilokela. Kanti ngiyambuze kahle kahle ngalowo wabo kuthiwa ngubaba uGawule, kanti uphila kuwuphi umhlanga lo baba bekhuluma kabuhlungu kangaka? Ibizwe liyafa liyafa liyaphambili, kodwa uzwakala yena kwelakhe indawo aphila kuyo hhayi yonke into ihamba kahle. Akazami ukusihlonipha lo baba, uzwakala ubaba okhulileyo, ngubaba omdala mpela. Akazami ukusihlonipha into emazihamba kahle kwelakhe isayidi, akavala umlomo athule. Engabe lokhu ekuqhubeke ncoma ncoma into engekhoyo, abantu behlupheka besiya phambili.
Kunjani msakazi omuhle, kunjani msakazi omuhle. Mina igama lami nginguhawu, nginguhawu nhliziyo. Eyi mphuthu kabuhlungu indaba le kaThiwengwa ahlukumeza umuntu wesifazana obengunkosikazi wakangaka. Osengifaka ezimoteni zamajele ngoba engasengifuni, emgcona ngento athi utshontshile. Nxa lo mama ubetshontshe imali enganga leyi abayikhulumayo, yena ngokwakhe ule malini ayitshontshileyo. Ngoba lo muntu akanabameli, ngoba abameli angazabe lapho abezimpaphu bayathuliswa ngesikhala sokusezibhamu. Kuthiwe nxa ungayimela wena sizokubona. So lo muntu bamhlukumeza ngoba engesintwana, kanti amazwe omhlaba akuphi? Amazwe omhlaba abantu bathi nxa ehlukumeza umuntu abade bethandana, pho abantukazana umuntu ongabakhokhele abathi? Hhayi, le ndaba ingiphetha kubuhlungu. Angiyeni weZANU, angiyeni we-MTC, yena awomapolitiki, kodwa uchuku olungaka lubuhlungu, ngoba ngumuntu owamthathela umuntu ayethandana laye okwazakalayo, emthathela ukuthi amhlukumeze kanje ekugcineni. Hhayi, ngiyabonga abasakazi wami, ngiyabonga. Yiko kanhliziyo uhawu kanhliziyo.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Awukhuluma ngoCharles Ntolwane laphana. Ah, mara ilisizi le nto yenzakala abantu beZANU PF lapha. Laba bantu kanti waye bengakhe bethatha amalifu beke behlala le muli zabo. Kahle kahle ubona laba ogogo labokhulu abasebegugile, kube ngaba yibo abantu abacelela izulu lapha. Abake bephume besicelela ezikhundleni besicelela izulu. Abantwana abancane amayouth ahlupheka manje, zithwele nzima, akulanto ebambekayo ngenxa yabo. Abaphuma ezikhundleni becelela izulu sebegugile, abaselaplana, abasacabangi, zihlukunyezwe ngabantu asebegugile la abayicela izulu enjelele bephuma ezikhundleni la.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulombalisi welinye ikolishi oloyise olipolisa kwele Somalia okwetshelwe ugodo izolo ngemva kokutholakala elamacala okubulala lokukhokhela inhlanganiso yezindlova zesimoslem ezedlulise amalawulo e-Al-Shabaab. Abahlamuki besiTalibhani bahlasele babulala amasotsha kahulumende wakwele Afghanistan angamatshumi amabili lasishiyagalolunye izolo ebusuku. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amabutho eMelika alinda isigodlo salelilizwe kwele Iraq achithe abasekeli beqembu labahlamuki eleHezbollah ekade bezama ukutshengisela ngodlakela phambi kwesigodlo lesi izolo ngokubajikela intuthu ehitshayo itear gas. Lokhu kulandele udlakela oluqhamuke kulesi sigodlo ngolwesibili lapho abasekeli beHezbollah abahlasele khona isigodlo seMelika babulala amafastela njalo batshisa izakhiwo bekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamatshumi amabili lanhlanu yiMelika ngempelaviki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika e-Iraq babulala ambalwa. Uhulumende weMelika uthi usethumele amabutho amaningi eMiddle East ukuthi ayevikela isigodlo sakhe kanye lezizalwane zeMelika. Indaba zekuseni ngengoma emnandi ethi vuma. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udaba lwezindlova ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi soluhluphile elizweni. Ikhansili yakobulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa fast 7 na Uqala izishona ngo 7 o'clock kulandeleke ezesintu ngo half past 7. Mina elani asweni sonke kweza kusasa ekseni ngo half past 6. Olivalelisayo ngontungamili nkomo. Lichone kuhle.